Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 19 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana.
Okwamanje kukhanya engani abaningi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki.
Amalunga ebandla le-MRP amabili ababesetheswa amacala agoqela elokugqugquzela udlame lolokuziphatha okungahlalekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa icala.
Okusimangalisayo ukuthi uMajistrate Chuchabe Nkwasengster utshengisa ukuba inconsistent ngoba icala eli-1 akuvumi ukuthi libe lezigwebo ezijiyeneyo.
Abalwela amalungelo oluntu bathi baqoqa uluhlu lwamabizo alabo abalahlekelwe zimpahla bebadingele usizo kulandela ukutsha kwendawo lapho abakade besebenzela khona eMpophoma Outspan Association Factory eyazakala ngokuthi yispamprekini izolo.
Ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ama-wardrobe lakho konke besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana. Umthetho we-Health Services Amendment Act Law usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezisanda kwedlula. Abayatholakala belecala lokwephula lomthetho balakho ukwetheswa isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ingcitshi ke ezikhangela ngokusebenzelana sezikhulumile ukuthi ilungile lezisebenzi kufanele libe njani. Amazwe wonke ayakwazi lokho, yikho silama conventions amazwe abasayinelayo bavumela. Silemthetho njalo ama constitution ethu achoyo ukuthi izisebenzi zilelungelo elokwenza konke lokho abathi kathesi akufanelanga kwenzakale. Okusuka kumangalise ukuthi sokutheni nxa ke inkokheli sezisephula umthetho oyiwo owavunywa lanwayo ukuthi izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi. Yiwo phela esithi ngama fundamental rights ezisebenzi ukuthi nxa sokunzima abantu kufanele befake amajoko phansi. Kuyavunyelwa konke lokho. Akusoze kubeke into enhle ukuthi zisebenzi ke bese zibanjwa ke izandla. Kuthwe livunyelwa kuphela ukutshenisela amalanga amabili kumbe ilanga elilodwa. Kanti ke into eyabe ibangele ukuthi abantu belahle amajoko iyabe ingakaze iresolve kumbe ingakaze igqitshwe kakuhle. Abantu kufanele bevunyelwe ukuthi belahle amajogwe kumbe bekhalale umsebenzi isikhathi abasikwanisayo kungala ma-limitations.
Kukhona kungenziwani baba Moyo ukwenqabela ukuphuma buthumuthumu kwabo dokotela labongi besiyadinga imsebenzi kwamanye amazwe?
Ukulungisisa lolu daba ikukhangela ukuthi abasekubiza sithi ngama push factors ngesilungu kumbe okubangela ukuthi abantu bedingeke imisebenzi engcono ngaphandle kuyini yikho okufanele kulungisiwe okulungisiswe nxa sifuna ukuvikela ke abakithi ukuthi bangaze baphuma phakathi kwelizwe kufanele sibone ukuthi sifaka imithetho ke ebavikelayo phakathi kwelizwe kumbe singathi ama conditions of service imithetho ke egavena ke ukusebenza kwezisebenzi ibe imithetho ke ebanika ilungelo labo eliyeneleyo bethola njalo imali lethuba okuzithuthukisa empilweni yikho okufanele kulungisiswe okwamanje kukhanya engani abanengi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki akutsheniseli ukuthi lakusasa kungaba kusasa elingcono abantu bangakwanisa ukukhangela imuli zabo so sizabona abanengi bephuma nje phakathi kwelizwe ngokuthi nxa ukhangela ukuthi imuli ungayinikani kube sekuswelakala okusweleyo ukuthi udinge lapho ongasizakala khona yikho sibona abaningi besuka so okufanele sikukhangele kakhulu ikuthi ikuyini okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe ikuthi kabasuthiseki ngalokhu okukhona phakathi kwelizweni
Hello ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi AZCTU Uhulumende yena uthi lomthetho uyadingakala ngoba akumelanga odokotela labongi bafake impilo zabantu engozini ngokukhalala umsebenzi. Amalunga ebandla le-MRP umnumzana Lwazi Khanye lo nkosazana Sindisiwe Goitse Moyo abebesetheswa amacala amabili agoqela elokugqugquzela udlame lelokuziphatha okungahlelekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa ngumantshi wakobulawayo umnumzana Dawenga Sangsta. Intathela izindaba yeStudio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomkhokheli walelibandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yekuliqiniso ukuthi mhlaka 13 January 2023 uMajor Street uThawengwa Sengsta uthole uLwazi Khanye lo Sindisiwe Goitse Moyo bengelacala lokugqugquzela iPublic Violence okulicala abathi bebotshwa mhlaka 5 September 2022 baletheswa ngemva kokuba babe hambe eHigh Court lamanye amalunga ebandla besiyachiya ipetition bekhalaza ukuthi ukutransferwa kwamalunga ethu esuswa eGami esiya eChikurubi laseGwanda kwaku unconstitutional and unprocedural ngobubili babo batholakala ke sebebotshwa phambi kwebulawayo High Court lapho kwakulamapolisa ayehlome ephelele ababamba ke ngobubili babo abavalela bulawayo Central Police Station ebethesa icala loku insider ipublic violence loku behavior in a disorderly manner in a public place baqhubekile ke behamba e-court kusukela last year kwaze kwathi ke mhla ka 13 uSengsta wathi kabalala icala
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa Abalwela amalungelo oluntu bathi baqoqa uluhlu lwamabizo alabo abalahlekelwe impahla bebadingele usizo kulandela ukutsha kwendawo lapho abakade besebenzela khona eMpophoma Outspan Association Factory eyazakala ngokuthi kusespambrekini izolo. Bekukhandwa amasofa, imibheda lokunye okunenginengi kulindawo njalo kubikwa bekulabantu abafika phose amakhulu amabili abanye besebenza ngokusemthethweni kodwa abanye bezisebenzela nje bengelamvumo. umnomzana Stanislas Dube umgcinisihlalo wempophoma lemachobana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Into angikhona kuzahlukuluza kakhulu ikakhulu abantu kade bephila ngasesipamprekini ibe kuncedisa kakhulu itheta reduce udubo ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ama-wardrobe lakho konke besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu bekusiza even ngapha kuma-communities ayinokuthi to affect abanye kade berenta izindlini zasempophoma lemachobana so nxa berenta kade bethola ukuthi kade kusenzakala ukuthi bebebhadala kahle izimali sebetshelwe ngamasofa ibhizinisi yabo isifile kuza kuba lohlupho kucommunity ukuthi babhadale. Ngiyazi ukuthi kuzavumbuluka izinhlupho zokuthi kathesi sibe siyabe sesihlesi sikhulumisana nabantu kungasabhadalwana kuhle. Ama-furniture shops amaningi akobulawayo laphandle amaningi ebevele supplier yimpophoma outspan akulahlekelwanga bona bodwa ngitsho lama shops kuthi ukuthi kuza kuba lobunzima kuyaqalisa ukukhwela izinto uzatholanisa ukuthi amasofa angikhona ayabe sedura ama wardrobes angikhona ayabe sedura ubulawayo wonke jikelele silahlekelwe ndawonye sikhala ndawonye laba abantu abafowethu abangabe belahlekelwe sicela uncedo ukuthi abantu laba bethole ukuncediswa ukwenza ukuthi beqalise kutsha njalo kunye kwangikhona I think badingeka ukuthi bathole ispace esingabe sivulekile ngoba laphana le congestion ibisiningi kakhulu kudingeka ukuthi bathole indawo ema factory ngoba khona kukhona ngakade kule spacing engxenye ngaka kutshanga izinto eziningi.
Kuyini elizakwenza njengalabo abamele amalungelo ezakhamizi ukubona ukuthi udaba lolu luyahlolisiswa njalo abantu bezuze mhlawumbe sengathi ikuphathiswa
khona lapha sikhangelela ukuthi okunye okuzayenzakala ukuthi sibe le meeting le city council njengobana bebevele besebenza besekuma premises e-council ngoba kunje kuyabe ngiyazi ukuthi inyanga isiphakala phakathi kulama-payments afunakalayo kufanele i-council iwaive ikwazi ukuthi hayi abantu laba bawonakalile so we'll engage i-council. I believe there is a meeting eza kuba khona nge-Friday so ingaba khona leyo meeting nxa iphumelela kutho ukuthi kuzaba le ndlela yokuthi sincedisane. Then at the same time thina njoba bengike ngakhuluma ngendlela yokompayila the number of people abasebenzela ngikhona ngale ukuthi sizame ukudinga laba abangabancedisa ukwenzela ukuthi bathole istart ngoba kwakhathi esigaba sela start njalo khona vele bekuluhlelo kade luluhlelo uncedisa even uhulumende ukuthi ube kukhava ukuthi kungabonakali igeyiphu ukuthi hayi uhulumende kumbe lapha akaqhathanga ngoba abantu bebeziqhathile bebesebenza njalo bekutshengisa ukuthi abantu bayenelisa ukuzenzela imisebenzi yabo yezandla. So ngaleso sizathu still uhulumende I think uzafanele ukuthi sinxuse maybe nge-funding babafunde ukwenzela ukuthi bethole istart beqhubeke nge-project yabo. I still remember there is a day esike sahamba sizama ukuthi sikhangelisise ngoba bekusekuswa le expansion lapha kade sekungenwa khona abanye sebengena besehlela ngasepharki ngale ukuthi sizama ukuxoxisana labo ukuthi hayi ngeni lihle sisebenzele endaweni yenu some were so violent ngoba ngigcine sembona abantu bangikhona sebekhanya be-attack umuntu owayethatha nje ama-photos owayekhona bebuza ukuthi uvile ungubani yena.
Lo ke ngumnumzana Stanislas Dube umgcinisihlalo wempophoma lemachobana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asekhuthaze abachayeli ukuthi bengagijimisi izimoto ngesiqubu. Lokhu kulandela umfanekiso wevidiyo osabalale enkundleni zokuxhumana otshengisa amabhasi amabili exotshana ngesiqubu. Enye yamabhasi yacina itshayelela emoteni ebizimele. Kubikwa kubhubhe umuntu oyedwa kulingozi. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-Newshawk liludaba lokuthi i-commission yezokhetho e-ZEC yafaka amakhulu namakhulu abantu endaweni zokuvotela ezingayisize qiniso ezilenombolo zama-district codes ezokuzibazela. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, salibonani Studio 7. Salibonani balaleli nabalandeli wa Studio 7. Hayi, siyazizwa izinkulumo eziyakhayo nezichithayo, kodwa umuntu uyabe ezizwa ukuthi yena kuphi. Ndebele amahle, thwakazo muhle. Siyalicela phela ngumusa kaNkulunkulu osezulwini. Siyacela ukuthi njoba siku 2023 nje sibhekane nomqanso omkhulu kakhulu, oda sizameni kuzenzela utshentsho lwethu. Sivote iMRP ngazibona uyindebele nje usafaka u3+C usafaka uzana ngoyi problem ngoyi dibe kudleni kwamandebele, kodwa isifani ngoba lawe siyakubona lokuhlupheka nathi. So siyalicela mandebele amahle, nivoteli MRP nonke, sibe namakhansela ethu kobulawayo, sibe namameyors, sikhona ukuvuselela isizwe sikamthwakazi. Okhulumayo nguzenzele Ncube ekuye plump ngokuhlala ngisediba slot. Ambonge, ngajabula kakhulu lo mlayezo uma ungafika konke lamandebele. Na itraka siyayibona lapha nithwele amathimba from Cholojo to Matshonaland.
Studio 7, Studio 7, siyanibingelela, siyanibingelela. Obingelelayo, umshayeli wezindlovu wakondolwane ePlumtree. Hawu, ngithi ngiqinisa abantu bakithi idolo, ikakhulukazi abakamthwakazi. Yebo, ngithi abaqinisa idolo. Hayi, asiyeni phambili bakithi, asiyeni phambili. Ongafundanga, asizameni ukumfundisa. Ongabonanga, asizameni ukumvula amehlo, abone, ngoba vele ikhesi le ekhulunywa ngayo manje ekaMakhuphe kusethi si ibuhlungu kakhulu, kodwa ke ingeyokugcina. Kufanele udwaye engafundanga safunda. Abaningi sasivele sikubhekile senza lokho ngesilungu ukuthiwa is looking with interest. Sasivele sazi ngamhlophe ukuthi ngeke azaye ndawo kulabana abantu. Naye lo mfana omncane othandwa kakhulu ukuthi umfana omncane kangeni uyayazi i-grand plan, uyakwazi nje ukuthi kuwuhlelelwa kubo khona le esishoneni ukuthi bazosiphatha ngapha, bazosiqoqobala. Ukwazi kahle lokho ukuthi vele inhloso yabo enkulu ukuthi basiqoqobale. Ngiyabonga Studio 7.
Studio 7, vuka njani lonke khona ngapho? Hayi, thina siyavuka right la. Kanti u-City Council uqala wayelamaphoyisa akhaya egijimisa abantu abadayisayo, kanti athi sithe siyehlulwa kwenu. Njalo abantu laba engizwe likhuluma laba awula muntu wakobulawayo lapho. Abantu bonke ngabavela eMashonaland, kanti kibo abakhona ukudayisa yini? Heyi, bantu bakomthwakazi, sivulana amehlo. Abantu laba bazolingcolisa i-town yena, idolobho lizangcola. Lokhu libabhekile, thina sesibalekile, sibalekiswa yibo bona babuya. Lokhu bengena bonke nje baze bephelele, ligcina lonke lingasela makhaya khonapho. Baduduleni abantu labo, bebuyele kibo, beyidayisa kibo, lani lithole indawo zokuthi lidayisele, lenze idolobho lakithi libe smart. Hayi, lokho kuyikho khona. Ngifikile ekhaya sibili, hayi, ngangcono ngiyophelele e-reserve kule town. I-town yanuka, akuseyi-town esiyaziyo. So hayi, vulana amehlo mandebele. Normally sithi umfana omncane, umfana omncane waletha ukambarami. Ukambarami umhlobo bani? Kajakulo abangaba ngamakhansila wesindebele nomba besikhalangeni nomba besitongeni. Lokho sithi umfana omncane. Umfana omncane wokwenzani? Vulana amehlo mandebele. Kanti akulayo umuntu owakithi okhona ukubusa, abakhona ukubusa ngabe emashonalendi kuphela. Vulana amehlo mandebele. Vulana amehlo sibili, lwavule kahle libheke ukuthi kuyini okwenzakalayo. Hayi, uphonguhamba njengathi lithongololo ukuthi alibone ukuthi sizwa amafili. class nazaba izikorobho zabanye abantu o second class every time hlala indebele lise abantu eminye imhlobo engama second class hayi vuka mthwakazi vuka bazani komthwakazi
studio 7 njani izo lezibagu yashela ukuthi ungaqala apha kwabona ilizwe eli le 90% ububi kuphela ubuhle mina noma ngikhali 10% ngisacabanga ukuthi yini amboni kulento enhle mina azothi ungakhangela amasocha amaphoyisa ona lawo izikhulu zakhona njefongomnawo lamamester zakhe labantu bezano badla nje ngobubi khona mama ngafaka example ungafika eborder athi ufike uyathola kulamagroup ayi-7, 8, 9, 10 bebeya kuwe 1 by 1 ebeya kuwe umuntu ekutshethi mina ngiphethe ngapha kwa-agriculture kwelapho yake kutshela ukuthi vele ufuna imali omunye ethi mina ngikwese-heathi ufuna imali lama eceleni lo chaya la ephakathi ama-passport layo ufuna imali izimra ifuna imali amasochi umaphumaphandle afuna imali amapholisa afuna imali yazi uyazisola nje ukuthi usiyafuna ekhafi kungala ivinsen uma uphikisa uyathathela izinto zakho mase hayi vele laphana mina ezimbabwe bakithi sithwele nzima so bona vele ngephuma amaphoyisa phela ungathi wahlupheka ahlupheka ayazi ukuthi adla abantu kakhulu abaphuma ngaphandle abahlupheki nix bayawuthi bayahla bona kuthiwa ntu bahlupe bayashuthela abantu balezindlu zoba izinto into ezoyihlupheka ababona nje begqoke iyifomu yanezibabo ebhangukile yothi bahlupheka bahlupheki la bantu bayashutha lapho basuwabona belokhu befikele uhulumeni wabo hhayi kodwa washo umagalamafa wathi bona hhayi izinto zabo zizabalandela lami ngikhona kuzabalandela straight siyabonga
hhayi siyabonga studio 7 ngelisipha khona nendaba ezinhle kangaka kodwa mina ngisho ukuthi laba bantu abemaketi ngala bakhishwa ikhansila hayi kabaphumi nxa befuna ukwenza ubushapha bebenzele arali khona lo bushapha babo ngoba kamboni ukuthi bona nxa sebesenza ubushapha besebevala ubushapha babo ngezana kodwa bezazi mhlophe futhi lokuthi asibo bezana kodwa mbonani bangaphuma nxa besithi izani ibaphayo ayibanike arali khona le ndawo yobushapha nothi laphana ngobulawayo so mina ngithi kabaphume labana bantu ikhansila yezimsebenzi wabo bekwenza ubushapha arali khona le arali bekwenza ubushapha nothi lapha kobulawayo
basakazi bethu abahle bestudio 7 lathi esilaleli studio 7 asibongeni ukuvuswa inkosi isiphila isigcinile silesicelo mani senyuzi zethu lezane zekuseni ezilembono yethu siyazicela lingazimisi leziyana izwe ezingani zisibone ngani ziyezwakala ngcono kathesi sigijimela ekutshayeni intambo but lezane zekuseni zingasicatshela imbono yethu sizayiveza nini sesilamaye amacebo esingukuthi sicebisaneni ngawo thina ngokwethu ukuthi kathesi madoda sokukubi kasenzeni so kasenzeni so kasenzeni so but nxa singasekho leziyana iindaba zekusendezane lisithumela zona ukuthi lizwe imbono yethu sokuyingozi emangalisayo nje walibona lokuthi siyavala ukwenza imihlangano siyatshaywa vele sokufanele sizinzele nje sicebisana sikhatshana khona le khona le kungcono ukuzwa ukucebisana ngaleyo ndlela ngoba ukuthi sibuthane sicebisane lugodo sicebisane ijele ukuthi uzofele khona ungaphumi isibesicela lisivezele zani iindaba lezane zekuseni nxa kungela sizathu esenzeza sicatshela sokulamalanga singazitholi besazi ukuthi kasikho nge-weekend but kathe sezigijimela emjahweni okusesiyekuwineni bese sicoli nje kukhululeka into yonke abantu bekhulumisane kuhle ukuze kubalekiswe ingqabano konke lokwenza okukhona ngiyabonga
amatshono benzama ukuthi ke ngicebise abantu bakithi lapha emathebeleleni laba afuna uhamba le-MRP I think kumele bazwisise i-patriotic bill le ebhalwe kathesi abantu i-patriotic bill leyana ithi if you are not patriotic baya kwanisa ukuwithdrawa i-citizenship yakho I think abantu abaningi singathatheka ngodumo lokuthi MRP asibo bezimbabwe MRP bazathathelwa i-citizenship especially umqondisi yalo mboni ngathi i-patriotic bill le legally izamthathela ukuthi ngumuntu wasezimbabwe abe stateless angabi lelizwe okuthiwa uvela khona abantu ke bengathatheka abaningi ikakhulu maybe to advise laba basegoli maybe basegoli bathemba ukuthi they can even stay abanye ngama-citizens asegoli but if you are in Zimbabwe ngibona ingathi i-patriotic bill le izakwenza enye inyonkanyonke esabekayo abantu bazathathelwa i-citizenship izithupha bazathathelwa kuthiwe when I do tear also as Mbab, Wangum Twangazi, go to that nation, Oyiti Mtwangazi. It's very delicate, legally delicate in the Wagonuti, Utuena and so as Zimbabwe, Abba over Miss Tupas Zimbabwe. I think it was a cost of Andavan Kono. Is citizenship, Lava Bandu Pumala and Alava, Yababon in the Lava Fuenza, Bafunuti, Vecuneva City, when I do tear also as Mbab, Visa Hama paper on Zimbabwe. My Tupas was here. Palo citizen of what? Jobatina Palo Zimbabwean citizen. Amanda Ramunanza Lady Kono. Is citizenship is a hammer.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usomlomo wedalele The House umnumzana Kevin McCarthy ubikwa esithi uzasusa amalunga ebandla lama Republicans kukomiti ecubungula oyingumongameli umnumzana Donald Trump. UMcCarthy uphinde wathi uzakhetha enye njalo ikomiti ezakwenza lumsebenzi. Kodwa owayengusomlomo unkosikazi Nancy Pelosi owamaDemocrats uthi nxa elemelika lifuna ukuthi kube lokucubungula udaba luka lomvukela kaTrump kumele kususwe amanye amalunga ebandla lamaRepublicans ngoba besazakala ukuthi bayameseka uTrump. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani udaba lolu.
Akula kubambana kubandla lama Republican and I think abantu abanengi uMcCarthy bamazi bamkhumbula ngelanga le insurrection ngoZibandlela 6, 2021 lapho abalandeli baka Trump abazama ukuthumba ngayo i-House bezama ukustopa i-certification kaBiden ukuthi ku-count amavoti amenza ukuthi abe ngu-president. So ngokubona kwami ama-Republican ubona ngokwawo awabambananga and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngusomlomo weHouse. Okusho ukuthi kusiya phambili sibona ungathi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi a-control iHouse ngoba sibone befaka ama-demands abo amanye akhona vele ungathi ridiculous ngoba enye yakhona i-demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe-Congress angakwazi ukudemand ukuthi uMcCarthy makehle or uspeaker makehle esihlalweni ma bengavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo-speaker ngoba manje every time mayemi lapho uyabe lokhu ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngi-record.
Ngokubona kwakho uTrump engaba elesandla na njengokutsho kwabanye ukuthi nguye ogcine esenza ukuthi uMcCarthy akhethwe uba ngusomlomo, njalo umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama Republicans umnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama Republican kulokhe elamandla amakhulu kakhulu ngoba abanengi abantu abasupporta uTrump ibona abavotela ama Republican la esiwabonayo khona manje. So I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye owenze okhulumela laba abanye abayi 20 ade bengafuna ukuthi uMcCarthy angene wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama-Republican amaningi especially ku-Senate abafana labo uMcConnell bafuna ukuthi i-Republican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwa-Trump okokudala lokho ngoba I think bayabona ukuthi kuyadivide i-party. Sebefuna ukuthi ama-Republican mayengabambana babe lo mqondo omunye mabephusha ama-policies abo abafuna ukubona esenzeka.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo.
inhlanganiso ezimela izisebenzi lokho ezihlokoma phezulu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwempila kahle ukuthi zikhalale umsebenzi. Amalunga ebandla le MRP amabili abesetheswa amacala agoqela elokugququzela udlame lelokuziphatha ukungahlelekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa icala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.